Ekhuluma lentatheli izindaba unkosikazi Anna Moyo owe-CSVR uthi umhlangano lo ubuqoqelwe ukuthi abantu bakhulumisane ngokunganawa kwamalungelo abantu okwenzakala kuleli eZimbabwe njalo kube lendlela yokuqhubekela phambili.
Umhlangano lo uqonde ukuthi sikhangelisise njengabantu bonke jikelele kuleli lizwe laseZimbabwe ngalokho okuqakathekile okumqoka okumele sikwenze ukwenzela ukuthi sikwazi ukukhangelana nobudlwangulwa langokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu kuleli eZimbabwe okwenzakele hayi ngalesi sikhathi kuphela kodwa sikhuluma ngokwenzakala ngabo Gugura Hundi okwenzakale ngesikhathi lapho nxa sithola ukhetho lwabaphathi bethu during ama elections kanti njalo futhi lokunye ukuhlukunyezwa kwamalungelo abantu esikubona kusenzakala kuleli eZimbabwe njengoba sibonile njalo kusenzakala mhla ka 1 August kuleli eZimbabwe sizama ukuthi njengomphakathi njengelizwe lonke nje jikelele sihlangane sizame ukubona ukuthi kukhona yini esingakwenza ukuthi sikhangelane lalokho okwenzekelayo ukwenzela ukuthi kube le ndlela esiqhubekela ngayo phambili.
Ekhuluma njalo kulumhlangano owamalanga amathathu, umsekeli kamgcini sihlalo owe-National Transitional Justice Working Group, uMnumzana Paul Themba Nyathi, uthi lumhlangano uhlanganise inhlanganiso eziningi njalo lokhu kwenzelwa ukuthi kube lula ukuthi kukhangelisiswe lokhu kukhumisana umlotha lokuchiyana lokwenzakala emuva.
Yikho silamalunga ama-parliament phakathi kwethu, yikho sile National Peace and Reconciliation Commission, yikho futhi sile commission ye gender, sile commission ye human rights. Amaqembu wonke la ngamaqembu kahulumende, nxa sokufanele kube lomthetho ofakwayo kuba lula ukuthi abantu bonke laba abalokwenza lezinto zikahulumende batsho ukuthi umthetho lo singawufaka ngalindlela, lo mthetho singawufaka ngalindlela. Okwakathesi izinto ezinengi zenzakala sasivuka mpunzana, akula mthetho siloqinileyo okungalothwa ngesikhoyo i-policy framework eyokuthi nxa sisuka lapha sisiya lapha sisebenzisa uphi umthetho. Nxa sesifikile lapha siyakhona kuyini esikukhangela kwenzakala emuva ukuze siye phambili. Konke lokhu yizinto okufanele abantu bazicabange nxa kufanele lokuthiwa ngesikhiwa turning your backs on the past or dealing with the past.
Eqhubekela phambili uMnumzana Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi amazwi alaba abawelwa yobunzima kumele azwakale kube yiwo alandelwayo ukuze kube lokuthula elizweni. Uthi abaningi basala bengelamaphepha ngemva kweGugura Hundi eyachiya abaningi belahlekelwe izihlobo kanye lempahla yabo njalo besebuhlungwini lakhathesi.
IGugura Hundi nxa suthi uyakhangela abanye bakubiza bathi umbhuqazwe, yachiya kulabantu abaningi abadanileyo abephukile emoyeni, yachiya kulobuyanga esigabeni, yachiya kulabantwana abangalamaphepha abenza bebe ngabantu laba esigabeni, yachiya isizwe sidangalele kungalalutho olutshengisa ukuthi ngaba le nqubela phambili. Ngakho-ke abantu bonke bonabo aphila kulowo mumo esithi ngesikhiwa ngama-victims yibo okufanele kuthi nxa kusenziwa izinto zonke lezi kukhangelelwe kibo, kubuzwe bona. Ilizwi labo yilo fanele lizwakale, imicabango yabo yiyo okufanele ilethwe etafuleni abantu bayizwisise. Yibo ke laba abantu esingabo la, owafelwa ngumkakhe ebulawa liGugura Hundi, owafelwa umntanakhe ngokufanayo, wafelwa isihlobo sakhe, walahlekelwa izimpahla zakhe, olokhe gula kathesi ngenxa yokuhlukuluzwa okwenzakalayo. Bonke labo bantu ngama-victim, bonke labo bantu ngabantu abasebuhlungwini.
UMnumzana David Coulthard laye usole imizamo eminingi esiyenziwe ethi ayinaki imizwa yabantu abahlukunyeziweyo ngoba isuka kuhulumende lakwezinye inhlanganiso. Induna uMnumzana Khulumani Mathema oweGwanda uthi abantu bonke balezinduna ikakhulu abasemaphandleni njalo laba bantu yibo abahlangana lobunzima. Induna uMathema uthi kuqakathekile ukuthi abantu abahlangana lalobu bunzima benzelwe kube lula ukuthi bathole amaphepha njalo kuvezwe sobala okwenzakala ngezikhathi lezi njalo kungafakwa imigoqo eminingi.
Abantu abaningi abasemaphandleni lapho kulabantu khona abantu abaningi bavela ngaphansi kwezinduna. So uhlelo lolungekelo usijike ngaphandle kufanele ukuthi sibe phakathi kwalo ngoba abantu ababa affected futhi ngabethu. Sikukhangeleleyo ebengukhangelele ukuthi kungaba very fast to implement government must declare ukuthi abantu abangana ama birth certificate lama death certificate ababulawa ngesikhathi se ground kwenziwe masinyane kungabuzwa imbuzo eminingi. So sikhangela ukuthi government le ukudeclare nje iwenze kube open abantu babe free ukuthi bonke abantu ukuthi umuntu wafelwa ngumuntu wake akahamba ayithatha death certificate ibe lama correct records ukuthi nga wabulawa ku ground shot with 8 bullets kube clear.
Umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu uthi inhlanganiso yezaphu iyo yodwa inhlanganiso eyafelwa ngamabutho ngababe ikhokhela kanye labalandeli bayo, njalo uyagconwa ukuthi yayifuna ukuwisa umbuso ngaphansi kukamongameli uMgabe. Uthi lokhu kuseselithuthuva okumele lilungisiswe. Ekhuluma nge-NPRC uthi nxa ingavunyelwa ukuthi isebenze ingasebenza kuhle.
I-National Peace and Reconciliation Commission ukhanya ngathi iza kwenza izinto eziningi ngendlela eqondileyo, kodwa ke kuza kuya ngokuthi iyavunyelwa na ukuthi yenze umsebenzi wayo. But ngokubona kwethu, nxa bengayivumela laba abaphethe intambo kuhulumende ukuthi yenze umsebenzi wayo, hayi ukhanya iyakwazi efuna ukukwenza. Njalo abantu abakhuluma layo bayayitshela ukuthi kufuneka namhla uzwile laphana kuthiwe kube libe la ma-ofisi kubulawa, kungabuyi abantu bakhona le RR kubamba zonke baze bezofaka even imihlangano kubulawa. Kumele kube la ma-ofisi ayo i-National Peace and Reconciliation Commission. Kuzaba lula lokhu ukuthi abantu bahlangane abalezimvo zabo bakhulume. Njalo nxa ufuna ukuyabona abantu emakhaya abafelwayo, abathathelwa impahla zabo, abala bantu abangaziwayo ukuthi bangena ngapi, khulunywe kudingwe indlela yokuthi abantu bazuze impendulo ezintweni ezibaduba.
Ilizwe leZimbabwe lilembali yobudlwangudlwangu obufana lombhuqazo weGukurahund lezinye izehlakalo ezifana lokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho obungalungisiswanga ukuze kube lokuxolelana. Lokhu kwenza leli lizwe libe lamanxeba amaningi afuna ukuthotshwa, njalo kutholakale ukuthi kube lokuthula elizweni kuvela ekukhulumisaneni phakathi kwalaba abehlelwa ludlakela kanye lalaba ababangela loludlakela. Umhlangano lo uzaqhubekela phambili kusasa kusiya ngolwesihlanu, njalo abantu abahlukunyezwa ngumbhuqazo weGukurahund kanye lomrambatshina lokunye bazavakatshelwa ukuze kulondwe ubufakazi obuzaphathisa ukuthi kulungisiswe ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.